Ofakazi bakaJehova bacabanga ukuthi ibo bodwa yini abazasindiswa. Hatshi, ngoba kulezigidi zabantu ezaphila kudala ezazingayisibo bofakazi bakaJehova ezizasindiswa. Bhayibhili ithembisa ukuthi emhlabeni kaNkulunkulu omutsha, kuza kuba lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi. Imisebenzi 24:15. Nxa abaningi abaphilayo kathesi bangakhetha ukukhonza uNkulunkulu, labo bazasindiswa. Yikho kakusikho kwethu kwahlulela ukuthi ngobani abafanele ukusindiswa. UJesu nguye kuphela olelungelo lokwahlulela.